kodwa phela zengaphosa laba ukuthi ukwakha kudinga ukusebenzisa inhlangathi isamente izinsimbi amazenge konke lokhu kuba kuningi ekusetshenzisweni kwakho kodwa nxa isiyindlu isimile isithelele abantu baya bengaboni mazenge le nsimbi zakhona ziyo ziphakathi komduli bengaziboni ziyezokuqinisa isamende kuye kungasakhani ukuthi isamende yayidura ingamabheki sezokufuna ukuba ngumduli nje othembakeleyo omileyo abantu bakithi kabafundi ukuba lesineke sokunanzelela ukuthi i-manifesto yebandla elibusayo yathi ilethwa kwaba nebala elithi re-engagement ibala lelo litsho ukuqinisa ubuhlobo i-re-engagement leyo yayisitsho ukuthi yeyinye yezindlela ezazinanzelele ukuthi zingakhulisa indlela esingathukisa ngayo umnotho wethu pho-ke umuntu angazihlalela-ke yekela ukuthi ngabangani lokuqinisa ubuhlobo lobo ukuthuthukiso zomnotho khona lokhu esikukhulumayo kuyabe kuzabuya njani ngibona ngazathi kusabaluleke kakhulu sibili kakhulukazi ukuthi umongameli elizwe ayithekelele amanye amazwe eqinise ubungane lokuthembana phakathi kweZimbabwe lalawo mazwe ngoba naku kulamazwe okuthi kuzanywa ukuthi kube lokwakhelana kuhle lokudlelana kuhle wona kawalali ngokuzama ukuletha zonke izinto ezingenza ukuthi ubone ukuthi lapha akuyiwa ndawo ubuhlobo wabuqiniswa lutho ukuthandana kumbe lokuqondisa ubuhlobo kakutshintshi lutho so ngithi abantu kabananzelele ukuthi ukuhamba kwamongameli kusaqakathekile okwakathini kuzakuthi ngokuya kwesikhathi sokulokwethekelelwa Zimbabwe langamanye amazwe lesi sikhathi siyabuya umongameli kakabi le-3 years ekhona embusweni and kuhamba kakhulu okukhulunywayo angikwazi ukuthi sokuqathaniswa njani lokhu kamongameli wasukayo
nxa sikhangela ukuthi kuthiwa usebenzisa indizamtshina eyokuboleka ngemali eningi kakhulu ngelanga yikho abanye besithi kungani kanti engathumi abanye abafana labasekeli kumbe abaphathi ntambo
babakani phela abantu bazakhuluma bekhuluma njengami engxenye ngizikhulumela ngiphansi kwesihlahla ngingazi lutho ngendlela zokubuswa kwelizwe kodwa siyakwazi ukuthi ziningi izinto ezingadingi ukuthumela angisoze ngithi mina ngingu-honorable futhi ummeli webulili mawest ngifuna ukukhuluma lo-honorable Mangaliso Ndlovu owebulili ma-east bese ngithumela abafana bami ukuthi hambani liyokhuluma lo ndlovu lithi kanti antsho omunye wami uyakedinga ukuthi lami ngimkhangele mathupha sixoxisane ukuze laye abone ukuthi ukudlelana kwethu kuqinile njalo kuqotho pho-ke abantu benganakaneli ukuthi izinto lezi zilula nje njengokuvuka izinto lezi ziyabe zidinga ukuthi aluba kuqondane lokuthi omongameli babe yibo abaqinisa izinqumo ezithile kube nguye umongameli umnankagwa okwenzayo lokho njalo kasinanzeleleni ukuthi asiyontando kwababa umnankagwa ukuthi ibe ingekho indiza yelizwe engayenelisa ukuthi ebehamba ngayo sasikhangeleni ukuthi lapho ezizela khona konakaleni i-ezimbabwe mina ngilenhlanhla yokuthi ngihlala portfolio committee e-transport and infrastructural development i-ezimbabwe sikhuluma kanje ubunzima ebhekane labo bukhulu kakhulu budinga ukuthi lezi zinqumo ezisakhangelwe ukuthi aluba ziyaqiniswa ukwenzela ukuthi i-ezimbabwe ibe ngezaba yinkampani ezimele njalo nendiza zazo e-ezimbabwe nazo ziphathe kuqiniswe okwakathesi asingathiki konapho.